sinanzele ukuthi egodini laphana kwakusakhiwa khona imoto esasiyenza ukuza kubala ama-shops, kubuye kube le-terminus enhle, kube lezinto ezinengi ezenzakalayo, kube lama-vendor space lawana aphucukileyo aphakemeyo ebesiwalindele phose kweminyaka esishiyagalombili 8 years walesi sikhathi. Kodwa-ke namhlanje sinanzele ukuthi hhayi izimota zikhayisa ukubana zingene laphana khona egodini, kodwa-ke ekungeneni kwazo sinanzele ukuthi akusayimoli esasiyitshele kwalesi sikhathi. Sokuvuke kuphela kwaba esingathina i-rank terminus yokuba nimjova ingene isebenzele khona pha. Sananze yafuthi ukuthi akhona futhi ama-base ama-vendors afakiwe la akhona phana, but ekuqinisweni kubana kuhle nje ngoba sibona ngathi i-congestion le ebisihlukumeza ihlupha abantu izimoto azigcwale endaweni ezirong. Nxa abantu bengalandeli imithetho kakhulu bona abemjova lalaba abahamba imoto ezingani imishikashika labo bengabikhona ekubana bagange besuke ethala abantu endaweni ezirong, sibona ngathi hayi i-congestion izakwehla ngoba imoto sezithwala abantu laphana. Yikho esikunanzeleleyo, kodwa okukhona ukuthi hayi i-bus terminus le ndawo yama-vendors asoze sithi thina laphana kusayimoli asiyo liyani esasiyikhangelele. Kodwa-ke khona okwenzakeleyo engxenye singathina yikusungula kwento esikhalibana yenzakale ngendlela eyiyo.
Khona kuyathembisa na ukuthi kuzakhiwa i-mall njengokutsho kwabo?
Ngumbuzo onzima ukuthi abantu bawuphendulele okwalesi sikhathi, ngoba siyananzela ukuthi thube sibala leZimbabwe ukuthi sibala ama-projects amahle esiwafaka ephepheni, kodwa nxa sokufakelela ama-projects afakwe abe implemented ukuthi aluba nzima. So-ke ungananzela ukuthi khona okosokwakhiwe kathesi engxenye uzananzela sokungadonsa futhi isikhathi eside ubona ungathi sokuqondile kunjalo, ngoba kuyindlela ukuthi engxenye abantu sebeyaqalisa ukuthi bangakhulumi kakhulu. Abantu bebethinga besayivula igodini, abantu bagcobana ngalezo zimoto, imoto zigcoba abantu ethawuni akuhambeki. Engxenye nxa umsindo usuyehlile phose kungakhanya ungathi engxenye so, kodwa abantu nxa abaningi ngabe khuluma bathi hayi bayibona sibili i-bus terminus kumbe imithova evuliweyo, kodwa eqinisweni bathi bona isikade lokukhangelela abantu bacacile kulokho. So-ke sile ngozi yokuthi ungakhayelana lamabhey ayenziweyo khonabo nxa ungena egotini ngale kwakhona uzathola ukufaka amazenge sale ndawo vele ezingalungiswa ngezinye esilule ezikhanye mbone kwezindawo kulotshani okutshengisa ukuthi hayi umsebenzi mningi okufanele wenziwe kuliyana indawo. So-ke kunzima ukuthi ngathina kambe nxa kwathatha 8 years ukuthi kwakhiwe lokhwana esikubonayo kuyi-bus rank lama-bheys lawana angakeneli angakafike enambeni yakhona. Kunzima ukuthi nxa uzihambela nje ukuthi hayi ngibona ngathi leyo mall izakwakhiwa, kunzima lokho ngoba indlela isiqhubo abahamba ngaso kumbe isibanga abahamba ngaso nxa besakha hayi asitshengisi ukuthi i-mall silabalayo masinya. Nxa singabalayo kungasithathela iminyaka eminingi. Engxenye abanye bethu laleyo mall ngenzayo singayibona, engxenye ingabonwa ngabazukulu bethu. Thina siyabe sesidlulile emhlabeni ngoba hayi sibona ngathi isiqhubo abahamba ngaso isiqhubo sonwabo esenza siphose singathembi ukuthi kambe i-mall izabakhona, ngoba labantu abaningi hayi sithi kade bekukhangelele kodwa bathi hayi engxenye njengoba sokuqalisile phose sokungcono khona ukuthi at least akujovisa iphumile ngale edorobheni yangena khona phana eminye isenza ukuthi engxenye edorobheni kuhambeke.